Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba indawo zika form 5 ezikolweni ezizimele zodwa ama private schools zikhanya zisipha indawo kulabo ababhala imihloliso eye Cambridge. Kodwa iningi lezinye izikolo bezithatha abafundi ababhale izimseki zisipha abantwana ithuba lokukhetha ukubhala izimseki kumbe iCambridge kusibanga seka A level. Umnumzana Mthandazo Nkosi, umzali womfundi olobe iCambridge, uthi bakhangelele ukuba umntwana uza kuyafunda phandle kwelizwe ekolitshini, ngokunjalo iCambridge babona izamupha amathuba aphezulu ukuba athole indawo eyunivesithi.
Sabona ukuthi hayi izimseke igcwele ngokuthi bezo sokuzwakala ukuthi hayi amaphepha selekile yeso lalokho kwenzakaleso iCambridge ayilakho khona lokho asozuze ukuthiwa amaphepha lekile njalo sasikhangelela ama-opportunities ukuthi umntwana ekwanise layo ukuthi engabi lama-limitations in terms of ukuthi even at reach outside the country to study outside the country sasokunanzela ukuthi khona lokho iCambridge uba lama-advantages.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ, umnumzana Themba kuye moyo, uthi imihloliso eyezimseki ayisela hlonzi ngoba sokulezehlakalo zokuba abanye abafundi bazithola bele mpumelo yemihloliso abangazange bawubhale kanye lokutholakala komhloliso usuku lungakafiki.
I-Cambridge ayilambali yokuvuza kwamaphepha. Izimseki selokhe abakhona elizweni minyaka yonke kulamaphepha avuzayo. Buye le ndlela okumakwa ngayo ababalisi abamakayo abaphathwa kuhle. Zona ziyana izinto eseziyenza uhlonzi luthi buyehla kancane.
Kolunye uhlangothi, uDokotela Sifiso Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association, iZimta, uthi isithupha sezimseki silohlonzi siyananzelelwa ngamanye amazwe.
ICampus siyalolonga ubungcithi bokumaneja ama-examination yedlula izimseki. Yikho lapho sithola khona ukuthi kwesinye isikhathi izimseki ilokukiliza kumanagement of its examination. Sithi thina izimseki yebo kambe ikhona kuzikolo zonke ezigoqela uZulu. Umseki ingcono nxa kubhadalwa ischool fees se-exam fees yezimseki. Sithola ukuthi yona izimseki nxa ungayikhetha iba ngumngani esikhwameni sakho. Kanti-ke iCambridge hayi iyatshona esikhwameni.
Isikhulumeli seZimbabwe Schools Examination Council izimseki, uNkosikazi Nicolette Moyo Dlamini, ukhuluma ngamanyathela abawafakileyo ukuze kuthuthukiswe uhlonzi lwemihloliso yabo, egcizelela ukuba impumela yemihloliso yabo iyathathwa ngamazwe onke.
Abafundi ababhale imihloliso ngaphansi kwezimseka nelisa ukuba bathole indawo kwamanye amazwe besebenzisa ama-certificates awezimseka.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro wenqabe ukuthathwa ilizwe kodwa uchaze ukuba uhlangothi lozimseki lulandela zonke iziqondiso ezikhangela ngokuqhutshwa kokulotshwa kwemihloliso okwezinga elihlonitshwa ngamazwe omhlaba. Uphe isibonelo seSwaziland athi isitshengise isifiso sokuba abafundi balelo lizwe babhale imihloliso eyezimseki. Wengeze ngokuba ukufakwa kwekhala sekuphathise ukuthi abafundi bengahlolwa ngokubhala umvimvinya kuphela kodwa baphiwe ithuba lokubonakalisa ukukhalipha kwabo ngokwenza imisebenzi yezandla. Umnumzana Ndoro uphethe ngokukhuthaza abazali ukuba bengathandabuzi ngohlonzi lwemihloliso ehlelwa ngabezimseki ngoba impumela yabafundi lezithupha abazitholayo zinanzwa emhlabeni wonke jikelele, esithi abafundi benelisa ukufunda kuloba yiphi iyunivesithi besebenzisa impumela yabo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.